Loluhlelo luqhutshwa minyaka yonke emhlabeni jikelele ngenyanga kaMfumfu lapho oqakathekiswa khona imvukuzane yebele emuntwini wonke okubalisa abesifazane labesilisa. Abenhlanganiso yeCancer Association baveze ukuba indlela uZulu azengayo ukuzahlolwa ukuba ulayo na imvukuzane yebele ibiyehlukile kuminyaka yedlule njalo kubajabulisa lokho. Okubajabulisileyo bathi ukuba labo baba beze labo ukuzahlolwa njengoba belakho ukuhlaselwa yile mvukuzane lanxa isilinganiso sabo siphansi nxa kuqathaniswa labesifazane. Selokhu beluqalile loluhlelo bebesiza nsuku zonke abantu ukuzahlolwa besebenza nsuku zonke ngomvulo kuze kuyefika olwesihlanu kusukela ekuseni kuze kuyetshaya ihola lechumi lambili emini. Ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lovemore Makhurirofa uthi lonyaka omunye umehluko abawunanzeleleyo yikuthi abesifazane asesebatsha abaphansi kweminyaka engamachumi amabili labo bebekhuthalela ukuzahlolwa isimo sabo kwezemvukuzane yebele. Unkosikazi Nokuthula Siziba ngomunye walabo abaze ukuzohlolwa emahofisini eCancer Association eHarare.
Kalutshwana, umuntu ongesifazana especially mina ngacina uhlolo amavela, I think it was 2 years ago. And uthi usukume umuntu uyesibhedlela ukuthi namhlanje plan ilanga lokuthi mfuneke ukuyohlolwa amalanga lokatholakali. So ngithini mani ngithathi isikhathi lesi ngisebenzise ngihlolwe ngoba abantu abafazi abaningi kule nsuku bayafa nge-cancer. Kwesi sikhathi uyabona ukuthi umuntu uyaqale uyasegqayisa ukugula i-cancer khona isesitejini esibi. But at least ukuthi lami mbonele challenge ukuthi namhla from today ngibe ngithatha ama-chances ukuthi ngesikhathi esilutshwana ngihambe ngiyehlolwa i-breast amavele.
Ukubone kuqakathekile ukuba azi isimo sakhe unkosikazi Siziba kungakho ethethele linyathelo lokuyahlolwa lonyaka.
Ulo muntu engimaziyo waqalisa ukugula abantu bazama konke wake wahamba e-India ukuthi elatshwa but wathi esephenduka zange thatha isikhathi eside wasebhubha. Then kulenye i-incidence omunye engimaziyo manje ngo-August kathesi lawe waqala ukuba wabanjwe i-cancer yona le kathathanga isikhathi eside waphonga ukugula. Esithiwa iphongunzu umzimba wakubuhlungu lapho ehambe esibhedlela lapho atholakala ukuthi wesenjani esele cancer. So ngi-encourage omama ukuthi bethathe isikhathi ukuthi belondoloze lokhu kuze i-health yabo.
Lanxa bekuzwisisa ukuba ilakho ukuhlasela besilisa njalo le mvukuzane basesekhona obaba abalokhe bengakwemukeli lokho. Umnumzana James Jama ngomunye walabo baba abalokhe bengakuzwisisi lokho.
Kuchukuthi lami ngiza kuza kuchukuthi mina lami kumele ngike ngigijime lami ngiyokuzizwela ukuthi yona i-breast cancer ingabamba ubaba kanjani. Ubaba kabala mabele anjengobomama. So i-breast cancer ukuthi ibabambe vele kumele ukuthi sike sifunde lathi ukuthi iyasibamba kanjani. Ibe ngikwazi vele ukuthi obaba bakudanger yokubanjwa nge-prostate cancer. Kuchukuthi kunengi ekumele sikufunde kona.
Abe Cancer Association bathi bayafisa ukuba ngabe lolu hlelo lufinyelela wonke umuntu lusabalale kizo zonke indawo zelizwe kodwa udubo lwemali kuyiwo umgoqo omkhulu. Lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Think Pink Breast Cancer Awareness Campaign. Lolu hlelo oluqhutshwa kuyonale inyanga kaMfumfu ngenhloso yokuphathisa ukusabalalisa ulwazi kuZulu lokuqakatheka kokuthi azi isimo sakhe phezu kwemvukuzane yebele ehlasela kakhulukazi abesifazane lanxa bekhona abesilisa labo abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.